Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo lamhlanje ke ngolwesibili mhla ka 10 kumpandula 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje izikolo zivuliwe lamhla abazali besithi babhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho esilakho ukuphazamisa elakusasa labantwana.
Ezinye izitolo eziningi ezilento ezijiphileyo ezifana lamabhuku lokudla kwabantwana fayeboarding zitholakala amashopu la athengisa nge-USD abasayamukeli izigi.
La nxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleyi entsha izik izenzile njalo isilethe ukuhlaliseka kwezomnotho iningi likhala ngokuthi intengo yempahla izitolo siphinde yakhuphuka.
Singalinganisa nje ebantwini akade bethenga ema-supermarket emakhulu uthole ukuthi ubethenga irayisi 2 kg ngemali engamadola amabili kumbe amadola amabili alolutho isidlula kwamadoleni amathathu kwezinye indawo isidlula emadoleni amane.
Iningi lilindele ngabomvu ingxoxompikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump abancintisa kukhetho lokudinga umongameli lamhlantambama ePhiladelphia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi akhulule untombazana ofundayo uNicole Chavata olokhe evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa kwakhe enamalunga ebandla le-CCC edlula amachumi ayisikhombisa eHarare mhla ka 16 ngenyanga kaNhlangula besetheswa icala lokuthi bengabangela udlakela ngoba beqoqa ukutshengisela. Inhlanganiso yabafundi ezinasu yona ithule umbiko isithi kusobala ukuthi uhulumende ufuna ukunyathezela amalungelo abasakhulayo njalo kufanele uChabata akhululwe ngokushetsha ngoba izikolo zivuliwe lamuhla lapho okumele ukuthi ngabe uyafunda khona. Inhlanganiso yababalisi ARTUZ yona ithi umbalisi umnumzana Hontongwa laye ngomunye wababotshiweyo okufanele ukuthi ngabe uyafundisa lamuhla. Bathi ugogekile njalo walahlekelwa lunyawo aye lusebenzisa ngesikhathi betshaywa ngamapholisa. Kusenjalo izikolo zivulwa nje abazali bathi babhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho esilakho ukuphazamisa elakusasa labantwana. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi kuqala itemu yesithathu lamuhla ilizwe libhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho. Ukunje idola lakuleli eleziki liqhubeka lisiwa isisindo njalo izikolo eziningi zidinga ukuba abazali babhadale imali yesikolo ngedola leMelika. Abazali abaningi bathi iholo labo alikhutshulwanga kodwa izikolo zilokho zikhweza indleko zifuna ukuba ihambelane lentengo yempahla. Abazali abakhulumele Studio 7 baveza ukuba ukuvula kwezikolo kwethemu yesithathu le sokubatshiye bemadolo nzima ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabazali abakhulumele ntathela izindaba ngumnumzana Makhosi Mdlongwa isakhamuzi seHarare.
Kusithamulile kakhulu ngoba ezinye izitolo eziningi ezilento ezijiphileyo ezifana lamabhuku lokudla kwabantwana fayeboarding zitholakala amashopu la athengisa nge-USD abasayamukeli izigi njalo nxa uthenga ema-supermarket la amanye siwajayele intengo yezigi ingani phezulu kakhulu.
Umdlongwa usekelwe ngumnumzana Cuthbert Sibanda othi ukukhuphuka kwentengo yempahla akuhambelani leholo njalo kuphazamisa ukubhadalela indleko zesikolo.
Kulezinye ke izikolo ezithi zona bhadala ingxenye yakhona ngamadola eMelika enye ingxenye ngamaziki.
Umnumzana Mlungisi Mabhena uthi ukuwa kwesisindo semali yeziki sokubangela ubunzima ekubhadaleni imali yesikolo yona edingakala ngedola leMelika.
Thola ukuthi abazali abaningi abayitholi i-US dollar njengokuthola abenza khona iziki. Kulaba bathola ama-US dollars balokuthi bayitshintshe ngentengo enganiphezulu becine sebebhadala amazidi lawana.
Umzali unkosikazi Nomathemba Mleya uthi kalalwazi lokuthi abantwana bakhe abathathu baza kwenelisa ukuqeda isikolo kumbe ukuzehlula phambili.
Ukuvula kwezikolo yinto esisindayo kakhulu. I-mental health zethu azimanga kahle ngoba uthola ukuthi imali yonke eyabibekiwe sesihambisile abantwana ezikolo. Akukho lula sibili ngoba intengo yento zonke iyabikhuphuka. Ngapha thina siyabe siphethe amaziki. Izigi leli akusiyo yonke indawo lapho elamukelwa khona.
Kodwa okhulumela uhulumende kugaza lwezemfundo umnumzana Dawunkana Ndoro uthi uhulumende uyazazi indubo ezibhekane labazali esithi abangenamali kumele babhalise phansi kwenhlelo zikahulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members including and especially community leaders, parents and guardians of school going children.
Ugaja lwezemfundo lukhuthaza uzulu ukuba ancinde uhulumende. Lokhu kuzanceda ukusekela imizamo kahulumende eyokuncedisa abantwana laba.
Sivulwa izikolo lamhlanje inhlanganiso United Nations Children's Fund UNICEF yethule umbiko othi kulabantwana abafika 500,000 abangayi esikolo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumndondolozi Ndlovu.
Ingxoxo ezicobungulayo zomnotho sithi kunengi eZimbabwe elingakufunda kwele Botswana ekuthuthukiseni impilo yabantu ngemali etholakala kwezemvelo ezifana lamatshe aligugu amadayimana. Lokhu kulandela ukuthi le Botswana lithole ilitshe eledayimana elesibili ngobukhulu emhlabeni jikelele. Njalo umongameli Mokgweetsi Masisi walelo lizwe uthi baziqhenya ngokuthi imali etholakala ekuthengiseni amatshe la isetshenziswa ekuthuthukiseni ilizwe. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavlon khona le kwele Botswana.
Ngemva kokuba ele Botswana libike ukuthi selithole leli dayimana, umongameli Masisi uthe ilizwe lakhe liyaziqhenya ukuthi imali evela kwezemvelo isetshenziswa ukuthuthukisa impilo kaZulu. I-diamond elisanda kutholakala kwele Botswana lesindo samakarati aphosa bezinkulungwane ezimbili lengxenye i-2492 carats lingelesibili ngesisindo omhlaba wonke jikelele ngemva kwelenjiwa emgodini weKimberley kwele South Africa ngomnyaka ka-1905. Umnotho weBotswana ugxile kakhulu kumadiamond, ilizwe leli lingelesibili ngemva kwele Russia kubhizimusi yokwemba amatshe aligugula umhlaba wonke jikelele. Ngenxa yamadiamond ele Botswana lasuka kuba ngelinye lamazwe amahlanu ampofu umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1966 lakhuphuka laba lilizwe elinothileyo uma liqathaniswa lamanye asathuthuka kwele Afrika. Indlela ele Botswana eliqhuba ngayo uhlelo lokuhlela imali evela kusikhwama semvelo isibone ingcwethi kwezomnotho kanye lezombusazwe zikuqathanisa lokusetshenziswa kwemali evela kumadayimani eZimbabwe. Ele Zimbabwe lingelesikhombisa emazweni ayemba amadayimani umhlaba wonke jikelele, kodwa abafana lomnumzana efidlela Ncube yena ucubungula izombusazwe bathi kuningi elingakufunda kwele Botswana.
Engakufunda kakhulu ukuthi akufanelanga kube le-corruption, akufanelanga kube lokweba, akufanelanga ezemvelo zisetshenziswe ukuthuthukisa abalutsha abasezihlalweni abaningi basale besebuyangene. Ngakho-ke iZimbabwe nxa ingalandela khona lokho okwenziwe yiBotswana, lamanye amazwe omhlaba asebenzise ezemvelo ngendlela efaneleyo sizathuthuka njengelizwe. Kuyadingeka kwenziwe masinyane ngokuba okwamanje ezemvelo ezembiwayo zisetshenziswa ngabalutshwane ukuba badle bona labantu ababo.
Ucubungula ngezomnotho ekwele South Africa uSkhica Mfundo Calls Ndlovu uthi ele Botswana lilenhlelo esicacileyo ezokusetshenziswa kwezemvelo.
IBotswana yilizwe mpela elikhaliphileyo. Sibona laphana engathi mina i-value chain, i-skills transfer, i-expertise, i-value preservation, konke lokhu sokuseBotswana njengamanje.
Umnumzana Ndlovu uqhubeke sithi indlela le Botswana liphatha ngayo udaba lokuthi kususwe isigodlo sokuhluza amadiamond eAntwerp kwele Belgium sifakwe kwele Botswana yisibonelo sokuthi ilizwe leli zimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho.
Ngaleyo ndlela ke yes, siyavuma ukuthi amazwe kuningi abangakufunda from kwelaseBotswana mayelana ngendaba yokumanage amadiamond lokunye nje okuhambelana nezomnotho, ngoba ilizwe leBotswana siyalazi ukuthi yilo eligijima phambili makukhulunywa nezomnotho. Yilo nje elilalokho abathi i-GDP per capita ephezulu kakhulu
Elebotswana likhangelele ukuthengisa idiamond elisanda kulithola ngemali phakathi kwezigidi ezingamachumi amane kusiya kwizigidi eziyinkulungwane $40 million kusiya ku-$100 million. Imali evela kumadayimani yiyo iphethe umnotho weBotswana, njalo isebenza ukuthuthukisa okufana lenhlelo zempilakahle, ukwakha imigwaqo, imfundo yamahhala yesikolo sikahulumente, kanye lokubona ukuthi uZulu ulamanzi ahlanzekileyo kanye lamagetsi. Noma nje eleZimbabwe lililizwe lesikhombisa kuluhlu lwamazwe ayemba amadayimani umhlaba wonke jikelele, kulokukhonona ukuthi kulutshwane kutholakala ekuthengiseni amatshe la okuthuthukisa impilo kaZulu. Wayengumongameli omunye umnumzana Robert Mugabe wake wayethusa abaningi esithi izigidi lezigidi zemali efika i-$15 billion yayivela ekuthengiseni amadayimani ayenjiwa emarange yanyamalala esikhwameni sikahulumeni. Ngumnkosi Dube wendaba zeStudio 7, ngisaron kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Obesetheswa icala lokubulala uRebecca Cheptegei weUganda owayeyintshantshu emdlalweni wokugijima ubikwa ebhubhile lamhla kulelo lizwe, kutsho isikhulumeli sesibhedlela abekade eselatshwa kuso. Obhubhileyo ngowayethandana loRebecca, njalo ubikwa wamthela ngamafutha epetrolo wasemtshisa, kwathi laye lamuhla wabulawa ngamanxeba awatholayo ngalelo langa. Kubika aphathamandla zePalestine zithi ele-Israel lihlasele indawo lapho ebekulabantu abaningi abePalestine abasuswa yimpi eGaza, kwabhubha abantu abangamachumi amane kwalimala angamachumi ayisithupha. Kodwa ele-Israel liyala ukuvuma ukuthi yilo ngempela inalisithe abanye abeqembu leHamas yathi abantu makhaza. Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleli entsha iZimbabwe Gold iZiG izinzile njalo isilethe ukuhlaliseka kwezenotho, iningi likhala ngokuthi intengo yempahla ezitolo isiphinde yakhuphuka. UNtungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Amabhizimusi amaningi abikwa ekhuphule intengo efuqwa yikuwa kohlonzi lweZiG kanye lokuvulwa kwezikolo ukuze athole inzuzo. Nanku phela zinengi imfanelo zabafundi ezigoqela ukudla, amayunifomu lokunye okuchiyeneyo. Nansi ingcwethi yecubungula ezenotho lenhlalakahle kaZulu umnumzana Efidlela Ncube esipha imizekeliso.
Singalinganisa nje ebantwini akade bethenga emasupermarket amakhulu, uthole ukuthi ubethenga irayisi 2 kg ngemali engamadola amabili kumbe amadola amabili alolutho, isidlula kwamadoleni amathathu, kwezinye indawo isidlula emadoleni amane, kwezinye indawo kusiya ngerayisi yakhona njalo ungathola ukuthi isemadoleni amahlanu. Lokho yinto ithola ezintweni eziningi abantu abagxile kuzo abaphila ngazo, sezikhwele kakhulu kazisathinteki. Kanti ke khona lokhu kuhamba lempilo yobuyanga, impilo yokungasebenzi, impilo yosizi, kwenza ke impilo yabantu benzima kakhulu kulalokho kade kuyikho khona.
Ngenyanga edluleyo ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats lukuvumile ukuthi ngempela umnotho kawumanga kuhle ngoba intengo ikhwelile ngisho langedola laseMelika, okuyinto engavamanga. Ukukhwela kwentengo lokhu kuthwalise abantu abaningi nzima ngoba ilizwe libhekane lendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu, okutsho ukuthi ngisho lasemaphandleni abantu badla imbuya ngoluthi ngoba abalalutho eziphaleni. Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust.
Emakhaya abantu abaningi abalalo idola leMelika, uzafumana ukuthi bonabo abantu abasebenzisa izigi yibo asebenkingeni enkulu ngoba intengo ngedola leMelika ihlezi ikhona phana, kodwa kukhuphukileyo yizigi ngenxa yokuswela amandla. Ufumana ukuthi abantu abaningi abasenelisi ukufinyelela intengo efakwe ngemali yeZimbabwe kumbe ngithi ngeziki kungakho ke kudala ubunzima obukhulu kakhulukazi kudala ubunzima obukhulu okugcina sokusenza ukuthi imadlana abantu abalayo enlutshwana wena leyo ingasenelisi ukuthi ithenge izinto ezimqoka ezifana lokudla.
Ngesikhathi uhulumende esethula imali yeziki ngomabasa, idola leMelika elilodwa lalilingana lamaziki alitshumi lantathu emkambo kahulumende 13. Kodwa kathesi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamaziki alitshumi lane 14. Emkambo wensita kona idola leMelika elilodwa lithengwa ngamaziki asuka kwangamatshumi amabili lanhlanu 25. Kusiya kwangamatshumi amabili lasishiyangalombili 28, okukhomba sobala ukuthi ngempela izinto kazimanga kuhle ngokusho kwengcwethi kwezenotho. Umcebisi webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Persistence Gwanyanya, utshele iStudio 7 ukuthi ngempela iziki silahlekelwe luhlonzi thize, kodwa uthi lokhu kwenzakale emkambo wensitha kuphela iblack market.
Umshayi waSimba kwayiphika pha izindi kwayiphika kumsika mphema asikwayiphika.
Ukuwa kohlonzi lweziki kwenzakale emkambeni wensitha kubangelwa lohlelo esilalo njengohulumende lokuthi imali ibe nengi emphakathini. Ukusuke kwaba lomthelela odlula lowo okhangelelwe yilabo abaphethe imali. Ngikhuluma nge-de-dollarization yenzeke ngesikhathi esifitshane kulaleso esasisikhangelele. Yikho esasikhangelele kodwa kusuke kwadlulisa amalawulo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi injongo yakhe ngeyokuthi kusikhatshana esilandelayo uhulumende esule idola laseMelika kusetshenziswe imali yeZimbabwe kuphela, kodwa ingcwethi zithi zizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
WezeMelika iningi lilindele ngabomvu ingxoxompikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump, oweRepublican Party abancintisa kukhetho lokudinga umongameli abazadibana lamhla ntambama ePhiladelphia. Le ingxoxompikiswano yabo yakuqala kumkhankaso lo, njalo ingcwethi zithi ilakho ukuveza ukuthi ngubani onganqoba. UThabo Kancube weStudio 7 usethulela lolu daba oluqoqwe yintatheli zindaba ye-VOA u-Anita Power.
Kubandla leRepublican Party owayengumongameli umnumzana Donald Trump uzama ukubuyela esikhundleni sokuba ngumongameli ngemva kweminyaka emine. Kubandla leDemocratic Party umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris usanda kungena kulomncintiswano, njalo uZulu uyazibuza ukuthi uzakhethwa na ukuba ngumongameli. Ingxoxompikiswano yabazangena kukhetho lukamongameli zaqhutshwa namhlanje kulandela inguquko ebekhona kwezombusazwe lokunye ikhanya sengathi iza kuba nzima. Ingxoxompikiswano kaTrump eyokugcina yakhupha umongameli Joe Biden kulomncintiswano ngemva kwamaviki ambalwa. Mnumzana Biden wazisa ukuthi akasoze ancintise kukhetho lukamongameli, wadedela umsekeli wakhe unkosikazi Harris osezahlangana lo mnumzana Trump namhlanje. Kodwa ingcwethi zithi ingxoxompikiswano le iqakathekile kakhulu, njalo ilakho ukuthiya abaningi sebekhethe ukuthi bazavotela bani ukukhetho lukamongameli. Ababili laba abaza le mibono etshiyeneyo kulingxoxompikiswano, uTrump uthi umongameli Biden uhlakaniphile ukwedlula uHarris, ngakho uthi lingxoxompikiswano iza kuba lula kuye.
He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate.
Uhlakaniphile ukwedlula uHarris ukuthi bayimelele lingxoxompikiswano.
Nangu uHarris ekhokha umoya ngesikhathi elungiselela lingxoxompikiswano.
Look, it's time to turn the page. on the divisiveness. It's time to bring our country together, chart a new way forward.
So we start this ukuthi sichiyane lokudonselana njengelizwe. So mele sibambane sakhe elakusasa.
Ingxoxo-mpikiswano ka-Trump lo Biden ngoNhlangula yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu 51 million lapha eMelika. Ingcwethi zikhayelele ukuthi baningi abazabukela lingxoxo-mpikiswano njalo eqakathekile kakhulu kwababili laba abazangena kukhetho lukamongameli. Ofundisa ekolitshini le-Wake Forest University uMnumzana Nate French uthi ababili laba kuzamele batshengise ukuthi bayenelisa ukukhokhela ilizwe.
Trump has to prove that he can be president. And he has to prove to a lot of the people who are looking at him that he can be as assertive and as aggressive as he wants to be
Trump, without being rude. He's going to try to get anybody that might not be currently on the Trump train. Kamala Harris has to prove that she's presidential. She has to prove that she can attack and she can pull back. She has to prove that she can identify where her policies are different. Kamala Harris is still moving in the Democratic platform. She has to prove that she can attack and she can pull back. She has to prove that she can ukuthi uyenelisa ukuhlasela kanye lokuzibamba. Kumele aveze ukuthi uyenelisa ukwehlukanisa imbono yakhe leka Biden, kodwa elokhu elandela okumelwa libandla lakhe.
Abaphatha lingxoxo-mpikiswano bazabuza ababili laba imibuzo ngendaba ezimqoka ezifana lenotho, amalungelo abesifazane abazithweleyo, ubudlelwano lamanye amazwe phakathi kokunye. Ababili laba bazaphiwa usiba iphepha lamanzi kanye lemizuzu emibili eyokuphendula imibuzo. Umnumzana Jeremy Suri ofundisa e-University of Texas e-Austin uthi ababili laba bazathola ithuba lokupha uZulu imibono yabo. Ingxoxo-mpikiswano le ikhangelelwe ngabanengi lapha eMelika. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA u-Anita Powell, lalethulela yimi uDabo Kancube owe Studio 7.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulapho ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje sengelichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, basakazi, siyabonga ukusithulela indaba ezimqoka ezenzakala eZimbabwe. Isimanga engilaso ngisho ukuthi kathi ubaba uMnangagwa njengalokhu uhlale phapha njengenyoni, uhlale phapha njengenyoni. Kaluboni yini udubo olukhona eZimbabwe? Kakuboni yini ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe? Udla malini yena yedwa nelanga? Bangaki abantu abalala bengadlanga? Zingaki izibhedlela ezingela mithi? Zingaki izikolo ezidilikileyo? Imingaki imigwaqo edilikileyo engahambekiyo? Ukuthi kulungise imigwaqo, kulungise ezinye izinto nje, umsebenzi kuphapha njengenyona omdala. Hhayi, umdala wehluleka, hhayi, hhayi, hhayi. Ngakuya ngami ngawuyachiya phansi nje omdala, sekhathele. akwazi ukuthi ufunani kukhuluke phapha njengenyone phapheyele phapheyele izinto zibonakala elizweni
Studio 7 Studio 7 ama-audio afunda ama-audio kufunda abantu abawani every time kufunda abantu abawani thina abanye vela bethu afunda sesasenda sasakhathala asazi ukukhethwa kanjani ngoba kukhuluma abantu abawani daily umuntu owani uyabe ekhuluma so ukuthi basenda kuphi asazi sokuthi kuyakhetha ukuthi kufunda abobani
Studio 7 linjani balaleli labasakazi bethu hayi thanda nje ukulibonga izindaba esekhlila zona ezingathathi hlangothi lezothanda ukuphawula ngendaba yaseZimbabwe le hayi uhulumende lo siyambona sikuthi uyakhahlameza abantu udukumeza uZulu abantu babotshwa abelungelo loluntu babotshwa intathele zindaba zayethuselwa kutsho ukuthi vele yena nguhulumende ongathandi bantu bakhe elizweni nguhulumende nje ofuna ukuphila ngokuhlukumeza abantu so hayi kodwa kuzamphelela lo mgabe wayenza njengayo so wacina kumphelela so abantu vele sokusithi abantu bezimbabwe bambana beqinisele behle behikishe mpela bevale lize belikhiphe lelidithekthe lingumnangagwa lelo umuntu ophila ngokothusela abantu shuwo hayi bosacia ukuthi uhulumende ekehawuke abantu bakhe kanti ukuthi wavotelwa ngabantu so akahloniphi ilungelo loluntu ezizikhalazo zabantu engapho kothusela abantu ebopha abantu
um salonani basakazi abantu bestudio 7 labalaleli bonke bakastudio 7 alisafundi likuleni suku ama-audio ami mina mangazwa ngumabutho moyo lo okhulumayo kade nihleli kuliphi ilizwe okhuluma ngu-alek nyaka uthi uhleli kuliphi ilizwe abantu behlupheka kangaka behlunyezwa kangaka bebotshwa masayana betshontshwa masayana bethotshwa masayana athi yena akula kuhlukumeza yeyidemokhrasi ivala into angazaziyo angikwazi nesikolweni wahamba wafunda kuhle umbeli abantu bafunda ngezigodi phela uma wafunde ngumuthi awuthengisa ingqondo yakho yikho kwenziwa ngomabutho lapo abayibona into enje umakhelwane babahlupheka khonaphana suthela yona uyadla uyasutha uthi umuntu ulambile kalandaba ngumbuso bani onjalo ngumbuso bani asuyento yalwelwayo emsindeni kwalo ukuthi abantu bonke bakhululeke abantu bonke bathole ngokufana uthi ungananzelela abantu abatholi ngokufana ngeza sokuthi kule abanye aba-opposite labanye angikwazi so kuyamangaza kakhulu amandebeli akithi impela
Lawage bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezethu ezithi +12024650318 lingasebenzisa yonalo inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke inombolo ethi +12024650318 umdlalo we-Africa Cup of Nations Qualifiers owe phakathi kweZimbabwe leCameroon usanda ukugqitshwa uyaqhubeka kathesi ngoba sebephiwe esinye njalo isikhathi sokuthi bedlale bekungu-0 ka-0 ngoba sibona njalo ukuthi umdlalo lo udlalelwe enkundleni yeKampala eNelson Mandela Stadium khona ngale-ke ngoba kungelankundla ebefanele ukuthi kudlalelwe khona kwele Zimbabwe ngakho-ke sebenikwe i-extra time ngoba umdlalo wena kufanele ukuthi ngabe usuphelile kuyi-0 ka-0 luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula ukuvulwa kwezikolo lamuhla iningi labazali likhala ngokusilela kwemali njalo zikhangela ukuthi impahla eziningi sezikhuphukile kanye lembadalo yama-school fees singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleli entsha eyezig izinzile kodwa intengo yempahla isikhuphuka Oliver Lelisayo yimi uzithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lila